Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 ngosibandlela 2022 ngontungamile nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe inkantolo namuhla.
Situation leyo amapolisa ezakala kathesi ngekanithini yasihlukumeza njengabantu even bona abagadi labo bayakhala kakhulu kanti manje bazohamba ngayo njengoba zathatha imoto ezinye zasitoko zikho kanti sesizama futhi imishikasika ngezinyane zazo ziyathatha senze njani ngoba kusala singamawenjisathina sesitshoni.
Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela.
Bakhona abanye abafuna ukurejesa izinto umathini webathingi wazwelayo. Siyabona ukuthi ama-Republican afuna ukufaka imithetho ethize ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi ezaka ukuthi umuntu wakwantshontsha ithukela ubatshontshisiwe ukuthi wagcine siye ejele bafuna ukubathathela amalungelo okuvota.
Namuhla kunazwa ikhefu le-Martin Luther King Jr. eMelika ngesikhathi abanye besola abebandla lama-Republicans besithi bethula imithetho evimba abensundu ukuvota ngobunengi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abahlanu yibo abahlawuliswe inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe i-5,000 kuthi abalitshumi lanye bakhululwe kungelambhadalo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umantshi unkosikazi uKhaya Dzuda uhlawulise abahlanu kodwa wathi abalitshumi lanye bababalisi laba kabalakho ukubaleka ngesikhathi bethoniswa, kungakho bavunyelwe ukuthi bathonise besuka ngekhaya kungelambhadalo. Idale lithi bengangeneli loba ukuphazamisa abafakazi bakahulumende, njalo kumele kubiswe amaphepha ababe waphethe mhlabe tshengisela. Igqwetha labo umnumzana Thinashini ofukuthwa ukhasisa ngokukhululwa kwabo.
They finally granted bail. They were released on $5,000 bail each. And they were ordered to reside at their given addresses, not to interfere with witnesses, and also to report at their respective police station, which they have furnished to the court.
Bapiwe ibeili, babadale 5,000 RTGS, patua bachale ezingini zabo. Kakumelanga bangenele kubufakazi, kumele baye mapolisi ni nkambeni abazinikeze ama polisi.
Unopala wenhlanganiso yababalisi AR2s, umnumzana Robson Chere, uthe loba nje bethokoza ukuba abanye babo bakhululiwe bekungamelanga babotshelwe ukutshengisela.
We are not also happy with the way they were treated. They were beaten, they were arrested, which to us was unlawful because they were exercising their constitutional rights.
Sabanga ngendlela abaphethwe ngayo, babotshwa bachaywa, lokhu akukho emthethweni ngoba bebesenza okusemthethweni ngokutshengisela. Isekelo sombuso siyavumela ukwenza lokhu.
Uqhubeke sithi bazaqhubeka belwela ilungelo leholo labo lanxa bebotshwa lokuhlukunyezwa ngale ndlela.
The welfare of us as teachers when they are not addressed. So our demands were clear. We were demanding government to pay us decent salaries.
Sifuna ukuba uhulumende asiphe imali zethu, asinikeze imali efika $540. Loba sebephumile sizaqhubeka sisilwa njenge-A2s ukuba siphiwe iholo lethu lika 2018 lona elifika ku $540.
baza penduka emthetho wandaba mhlaka 17 Nhlolanja. Amalunga e-Atuz lawa abotshwe ngesikhathi etshengisela ukukhonona kwawo phezu kodaba lweholo eHarare ngolwesithathu lweviki edluleyo. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi ohlangothi olwe-NASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Ababalisi bafuna uhulumende abuyise leholo labo kumakhulu edlula amahlanu amadola emelika i-$540 lapho ababelithola ngomnyaka ka-2017. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa asisungule uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingela nombolo kanye lezingabhaliswanga ngenjongo yokuqeda udubo lwezimota ezinje ezisetshenziswa ngamasela. Abakubhizimusi lokuthwala uZulu bakhala ngokuthi lolu hlelo solubaphazamisa emsebenzini wabo. Kubika obatabile masuku.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi ukuswelakala kwezimota zokuhambisa le misebenzi yikho okwenza bagade imota ezingekho emthethweni okugcina kufaka impilo zabo engozini nxa sezigijinyiswa ngamapholisa avame ukuphosela insimbi zameva ama-spikes phambi kwemota ezihambayo. Umnumzana Thembelani Msipha, omunye wabasebenza emchoveni engekho emthethweni eMshikashika, uthi abakwazi ukuthi bayephephela ngapi ngoba labasebenzisa imota lezo sebesesaba ukuzigada.
Sina njengamawindi sithwele nzima ngoba one imota ziyathathwa. Sasomanga sisakwazi ukuthi sizaphephela le situation leyo yamapholisa ezakala kathesi. Ngani thini yasihlukumeza njengabantu? Even bona abagadi labo bayakhala kakhulu, kanti manje bazohamba ngani njengoba zathatha imota ezinye zasishoko zikho. Kanti sesizama futhi imishikashika ngezincane lazo ziyathathwa futhi. Senze njani? Siyemakhaya kumbe siyani? Ngoba okusalayo singamawindi sizathina sesitshontsha. Sizatshontsha sibili kwesibekana. So hayi lathi besikhala ukuthi ngabe kuthiwa basiyeka siphephele kuyona le mshikashika ngoba kula ngenye indlela. Lathi siyahlupheka siyazama. Kanti kunjani silani nto esiyenzayo?
Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo otshovisa izimota zomshikashika, uthi lokhu sokuzalambisa imuli zabo.
Ukuthathwa kwezimota lokho kwenziwa ngamapholisa baphambanisa kakhulu, ngaba yathi imota ziyelungisa kuphela amalokuzenini bengazithathi. Imota lezi zisebenza ngazo yize sidla kuzo imota lezi, so abantwana bayakudlala nxa imota zethu zingathathwa. So ngoba amapholisa asesenza vele kube nzima lokuhamba kwabantu emgwaqweni, njalo futhi kunzima ngoba vele zonke izimota kazivunyelwanga ukuthova. So thina lati sithova sidla khona lapho, asigangi ngalezo mota kodwa siya sithwala umphakathi, sinceda umphakathi, lati sincedise ukuthi sithole ukuphila.
Unkosikazi Thubelihle Ntuli, isakhamuzi sakoBulawayo wagada umthova nsuku zonke, uthi okwenza bagade imota ezingekho emthethweni ikuswelakala kwezimota eziwathwalayo.
Uhulumende wafaka sibili ozukho esithi uyanceda, kodwa iqiniso elikhona ukuthi wenza izinto zabawesi ngoba selokhu kwaba nabozupho i-transport yaqala ukuhluma. Thina njengabagada nsuku zonke sisebenza ngesikhathi ukuthi uzukho uyama i-hour yonke engavuyi, sigcina sigada okukhona. Njalo umshikashika uyazama ukubamba isikhathi kulo zukho, okuyikho uhulumende okumele akulungise kuqala ukuze wonke umuntu azizwe ephephile.
Unkosikazi Sithulisiwe Thuli yena uvumelana lokwenziwa ngamapholisa ngoba ubugebengu sobubuningi kakhulu elizweni.
Singananzelela ukuthi ubugebengu okubanjwa inkunzi ngemota ezingela ama-number plates besobubuningi okunganani. Lokho okwenziwa ngamapholisa kulunge kakhulu, ikakhulu emotweni ezincane ngoba athe sakula transport, but ukuthi ugade imota encane kunzima. Njengathi abomama ukuthi kumakhombi achova incedisana labo zukho, aluba amapholisa akukhangelisisa lapho ngoba bayabe bencedisa labo, i-transport iyabe isintutshwane kakhulu.
Amapholisa aqale uhlelo lokubopha izimota ezichova ukungekho emthethweni lezingelanombolo kanye lezingabhalisanga mhla ka 15 Zibandlela 2022 bedinga ukubamba izigebengu ezibamba inkunzi edolobheni. Umnumzana Blaise Mochishaka wohlangothi lokwethulwa kwembiko emapholiseni awezetrp wazise uZulu ukuthi benza lokhu ngoba befuna ukubamba izigilamkhuba ezisebenzisa imota ezingelanombolo njalo bazaqinisa imizamo ukuze babone ukuthi lokhu kuyalungiswa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokudinga amalunga eZimbabwe Electoral Commission IEC2 ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka 2023. Ikomiti yalelidale iStanding Rules and Orders ithi uZulu kumele aze phambili abhalise amabizo alabo afuna babe ngosikomiti abazagcwalisa izikhundla ezizavuleka ngontulikazi. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo wezekhi unkosikazi Priscilla Chigumba ukuze sizwe ukuthi ibaphi osikomiti abazatshiya umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DVT.
Izekhi Commission constituted ku Chapter 12 ku-Section 238 we-Constitution yeZimbabwe. So ithuba esilikhona kathesi ngelokuthi kukhethwe izizalwane zeZimbabwe zikhethe abantu abafisa ukuthi bengabe bengangena ku-commission yalezeke ukuthi kuncedise ukuthi ama-elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqakathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhetha ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So akukhathalekile ukuthi umuntu ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibonana asincedise njalo. So kuzaba le shortlist, kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku commission le. But okuqakathekileyo ukuthi u chairperson wezekhi lo vice wakhe yibo u deputy wakhe yibo abantu aba full time ezekhi laba babe ngama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So u chairperson uyokumele ukuthi ebe ngu former judge kumbe ebe ngu judge kodwa lawa ama commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi obona ngani njengesala ezibaphe ngancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i final authority nguye u president osezathi hayi abantu elibanominate lesi babonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe ku commission yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki into yezanu PF. Ungabachazisela ukuthi kungani kuqhakathekile ukuba nabaphatheke kuhlelo lokukhetha osikomiti bali commission.
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathesi ukuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizidluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abani angene kuleyo commission kumbe ufana abani engabi khona kuleyo commission. So yiprocess ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma interview from ama interviews then sokushortlistwa sokukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngucommissioner ngubani. Kodwa ifinal authority eku selection process ngu president ozakhuluma ukuthi hayi ama commissioners eliba nominate le yila sa interviewer sa shortlister. So ama commissioners amacha yilawa lalawa lalawa lalawa. Ngesikhathi nesiningi abantu bayakhala kakhulu ukuthi khona hayi izani isuka ihambele phambili ekukhetheni ama commissioners wona lawa. Kodwa esikujoyi ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukwane zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama commissioners.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oEkhaya Vote 2023. Namuhla eMelika kunanzwa ikhefu lokuzalwa kuka Martin Luther King Jr. ngesikhathi abebandla lamademocrats besola abebandla lamarepublicans besithi babumba imithetho emibi evimba abensundu ukuthi bavote ngobunengi. Ngaphandle kokukhankasela ilungelo lokuvota kwabensundu, uMartin Luther King wayelwela ukuba kungabi lobandlululo eMelika lapho abensundu ababegqilazwe khona ngabamhlophe. Abanye bathi imithetho yama-Republicans le iyabaselwa ikungena kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump embusweni. UTrump labanye bakhe babefuna kulahlwe amavoti amaningi ngesikhathi sokhetho lwanyakenye besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lamademokrasi lithi lokhe lilwisa ukuvimba limithetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Busani Mbusontini.
Ngiyamkhumbula njengomuntu oyihero, engumuntu owalwela amalungelo abantu, kuya kakhulu lapha eMelika, lapho esikwazi konke abantu abamnyama babengavunyelwa ukuvota, kwakule misebenzi abangeke bayenza. Kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikhona sikubona namuhla kusenzakala. Kungala Martin Luther King Obama kwengeke waba ngupresident. Kungaso Martin Luther King i-current VP uKamala banikakho lapha khona. So kuningi uMartin Luther King wakwenzayo esikubenefithayo.
Yes, siyabona kodwa-ke ukuthi kulezi nsuku kukhanya kuyahlupha udaba lolo lokuvota. Kambe ukuthi ayisikho ayakulwela. Sibona ngazani kulabanye abantu esebekulwisa khonokho?
Yikho akulelayo sibili, kodwa siyazi ukuthi kule mfene bakhona abanye abafuna ukurivesa izinto uMartin Luther King wazilwelayo. Bakhona abantu abafuna ukwenza ezinye izinto zenza ukuthi abantu abamnyama bengavoti ngokuthanda kwabo. Ngokuthi bevotela abantu ababathandayo. Ikakhulu singakhela endaweni enjengabo-Georgia lapho kugcwele khona abantu abamnyama lamanye ama-Southern States. Siyabona ukuthi ama-Republican afuna ukufaka imithetho ethize, ikakhulu nxa umuntu siyakwazi abantu abamnyama abaningi ngenza ukuthi exinye umuntu sekwazithola engekho kusayidi efana nalo mthetho. Nxa umuntu wakwatshontsha ngoba ichukela ngoba tshontshisiwe ije wagcina isiye ejele, bafuna ukubathathela amalungelo okuvota. So siyakunazela ukuthi kuyenzakala, kodwa hhayi lokhu akususi imisebenzi kaMartin Luther King.
Ye, umuntu oseZimbabwe singathi-ke ngathaphani khona kokwenziwa nguMartin Luther King?
UMartin Luther King ngamfanisa labantu abahambe empini esiyalwela izwe leZimbabwe. Kodwa khona kade sikhuluma ngakho ukuthi lapha eMelika izinto uMartin Luther King wazilwelayo ziyariveseka one by one. Kuyafana laseZimbabwe, abantu bahamba empini besiyalwela i-one man one vote, kodwa siyabona ukuthi ivoti yona leyo eyayilwela ayisahlonitshwa.
Umnumzana Busani Mbusontini udabuka eZimbabwe kodwa uhlala eMelika. Kulife Talk lamhlanje sikhangela isimo somkhuhlane we-COVID-19. Lanxa ukumemetheka kwe-COVID-19 sokunganeno kulezi nsuku, abanye abazali bathi besabela ukuthi umkhuhlane lo ulakho ukusabalala njalo ngamandla ekuvulweni kwezikolo okukhangelelwe ngenyanga ezayo njengalokho okwenzakale ngekhefu leKhisimusi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zezempilakahle sikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke elandela iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 lanxa isimo sababanjwa yileli gcikwane selisehla. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Emasabe Zulu, lokhu ukuthi khona sikhwayisana ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron. Lokhu lukhona njalo liyaxwayisa ukuthi libe ligqoka ama-face masks, livala amakhala, ligeze izandla, linjalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa Mahlabe Zulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele. Siyabonga.
UNkosikazi Phumuzile Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabakhathazwa ikuvulwa kwezikolo ngemva kwamaviki amabili.
Izikolo kuvulwa kwazo in 2 weeks time. Alikhula lesi sifo se-COVID esilokhu siqhubeka sisiya phambili. Sikhangela abantwana ukuthi zivaliwe izikolo, abantwana abanye bavale masinyane ngenxa yokuthi izikolo besezi-affected nge-COVID, abantwana abaningi besebegula. So nanku manje siyavula futhi, siyabuyela back to square one. Khona phanathi sikhona futhi, abantwana sibeqalisa ukuthelelana. Kunje basuke emzini etshiyeneyo, bafike ngalesikolo kuyahlangana kuyadliwa ndawonye, kuyabanjwa amakhala, kuyathini, bethelelana khona phane COVID. Abantwana futhi bayadla bengagezanga izandla.
UNkosikazi Nesisa Mkandla wasemzini owenkulumane yena uthi uhlutshwa indleko ebuya lomsebenzi wokumelana laleli gciwane, ngoba lanxa abantwana bengasafundi okwesikhathi eseneleyo bakhangelelwe ukuhlawula njengemvama.
Sizwa kudana kakhulu ngalokho okuthiwa nguhulumende ukuthi izikolo zizavulwa in 2 weeks. Kambe khathesi uhluphe silalo lokuqala ukuthi abantwana bayakhula besezindlini, ama-inform adura. Ngendlela izikolo kulokho kuthiwa zivaliwe zingavuli, ngabe bahle baqume lokuthi abantwana bengasagqoki ama-inform, bagqoke izigqoko zabo, ngoba sisoze senelisa ukuthi sibe sithenga ama-inform every time ngapha le fees la ikhwela. Ukuhambisa abantwana kuma-extra lessons ungungu wedwa ngapha lesalali yabilokhu imile, akula nto ekhwelayo kodwa engena ezikhwameni zethu, kodwa amafizi ama-inform yonke into yakhwela.
Olwela amalungelo oluntu uNkosikazi Cora Ndebele uthi kulungile ukuvulwa kwezikolo, kodwa uhulumende kumele abone ukuba izikolo ziyalandela izinqumo zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Izikolo kulungile ukuthi zivule ngesikhathi ngoba kunomkhuhlane wobhubhane lwe-COVID. Abantwana sebedistebheke kakhulu kusukela eminyakeni ophelileyo, lokho umkhuhlane lo siphila lawo. Ngezinye indlela sofuze sibe le ndlela yokubana siphila lawo ngapha, impilo yethu iqhubeka ngendlela esiphila ngakhona. Ngalokho abantwana bafuze bafunde iminyaka esiminingi bephambaniseka. Uhulumende afuze akwenze ukuthi amesure ukuthi isikolo, izikolo ngezikolo adethe COVID-19 regulation, okuyikufaka kwamamaski abantwana besikolo, social distancing labo sanitizer ngeclass ngeclass, njalo akhuthazwe i-regular testing nxa kulomntwana ongezwa kuhle amiswe ehle hambe ekuza ama-regular, kube lama-regular testing. Ama-teacher nithemba wonke ama-teacher kufuze ngaleso sikhathi kube wonke umbalisi ese-vaccinated.
Esethula umbiko wokwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown, umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga uthi izikolo kuzamele zithole isikhathi sokulungiselela ukuze abantwana lababalisi bathi beqala izifundo bangabi sengozini yokuhlaselwa yileli gciwane, njengalokho okwenzakale izikolo sezizavalwa ngekhefu lekhisimusi. Wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlanelo. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID abedlula amakhulu amabili enkulungwane 226,078, kwasila abedlula amakhulu amabili lasikhombisa enkulungwane 207,102, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,247. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu lamakhulu ayisikhombisa 13,729. emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine lamakhulu amabili 4,206,094 okwakuqala ukuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu lamakhulu amabili 3,232,122 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha enkulungwane 26,631 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo uyantengantenga umkankaso weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi okulwisa ukuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano wenkezo yezizwe zomhlaba i-2023 ICC Cricket World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kuzamele libophe ziqini iqembu laseZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Chevrons njengoba kuyilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo komncintiswano we-2023 ICC Men's Cricket World Cup Super League, wona osetshenziswa ukukhetha amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uStuart Matsikenyeri uthi sebegugule indlela abacabanga ngayo ukuze bathole imiklomelo bakhuphuke engalaneni yemiklomelo.
Imidlalo yonke ye-Super League okutsho ukuba iqakathekile ngoba kumele sibuthelele imiklomelo. Sesifike kusibanga esokuthi sisodwa siyavumelana ukuba sikhathele ukuhlala sidliwa njengelizwe, njalo sesiguqule ingqondo zasuka ekutheni kumele sincintise kuphela, kodwa kumele sibe lenjongo yokunqoba.
Iqembu leZimbabwe lelijeke amanye emsileni wengalane yemiklomelo lile miklomelo ngamachumi amabili lanhlanu ngemva kwemidlalo elichumi ngesonto linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leSri Lanka emdlalweni wokuqala kwemithathu yokumele liyidlale eSuper League yohlobo lwe-One Day International. Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba lingala lokhu linqotshwa.
Amathuba amaChevrons ukuthi ahambe kuCricket World Cup akhona, kodwa ke singathi thina malutshwana kakhulu ukuthi bathole i-automatic qualification spot sona lesiyana, ngoba kufunakala amazwe angu-8 and nxa sikhala umdlalo wekhilikithi kudlala 3 matches okusho ukuthi kubana ke ngingaze linqobo kodwa ke kuzaphinda esifile ukuthi lo wesithathu ngendlela enjalo yabayisebenzisayo ku-ICC. So labeliza kufanele lidlale 3 times ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela ngempela yini elinqobileyo.
Ngesonto iqembu leZimbabwe belishaye kuhle ibhola lakuthelela amaranz angu-296 lahlekelwe ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs angamachumi amahlanu. Lesuke laseliyehluleka ukuvikela lelo nani lavumela eleSri Lanka lafikisa amakhulu amathathu amaranz kuma-overs angu-48.3 okutsho ukuba besekusele amabhola ayithoba munomunye kuphela ukuthi umdlalo ufike komlindi uyagcina. Ngolwesibili la maqembu azadibana emdlalweni wesibili kuthiyo wesithathu khona ngolwesihlanu mhla zingama-21. Iqembu elinqoba emdlalweni owodwa lithola imiklomelo elichumi ukuthi umdlalo ungaphela zingujikile ukubhanqa. Amaqembu omabili athola imiklomelo emihlanu iqembu ngalinye. Umncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ababotshwe betshengisela ngeviki edluleyo bakhululwe ngesibambiso sebheyili inkantolo namuhla. Amapolisa aqhuba uhlelo lokuthathela abantu izimota ezingelanombolo lezingabhaliswanga ngenjongo yokubopha izimota ezisetshenziswa ngamasela. Kunazwa ikhefu le-Martin Luther King Jr. eMelika namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.